angiboni yenelisa ibandla lezanu PF ukuvuselela umnotho ngoba sesibonile vele ukubana utshintsho abantu ade becabanga ukuthi luzobuya ngalama elections aluzange lubuye. Sesibuyele back to i-square one and sizwile even amanye amazwe afana lo mama lo ngu-MP e-UK uKatie Hoyle esithi yena vele iBrithani le-America lamanye amazwe njanjalo zibanga-accepti iZANU-PF lomnangagwa the way abangakhona if engazange axoshe u-vice president uChiwenga ngoba ngale nto eyenzakalayo after ama-elections lapho kwabulawa khona abantu bachaywa ngendaba yokuthi betshengisela ngokuphuza kokuannounswa kwama-results. So siyabona ukuthi nje ngento efana laleyo kusho ukuthi amazwe angaphandle ka-accepti i-election ukunqoba kukamnangagwa kule election kusho ukuthi sasele mibuzo abalayo and sasele zinto abafuna ukuthi bazibone before babe ukukholelwa ukubana iZimbabwe isingathuthuka nje phambili.
Kuyini kahle kahle okumele kwenziwe ngokubona kwakho Moyo ukuze kube le nqubela phambili umnotho ovuselelwe ubuye ume njalo ngezinyawo?
I think kusobala ukuthi democracy iyafunakala and ama-election la esiphuma kiwo bekumele kuyiwona avula indlela for leyo democracy. Thina njenge-opposition we have always been insisting ukuthi kumele kube lama-electoral reforms azowenza ukuthi ama-election ethu abe free and fair. iZANU-PF yena ispecial umnangagwa ngokakhe, you need to understand ukuthi okokuqala wangena nge-coup and then now sekubonakala engumuntu ongene ngokuriga ama-election. Unless and until sibe lama-elections a-free and fair akhombisa ukubana kula rigging of any sort and angeawekho contested, then kulapho ungathi umnotho ungaqala ukubuya khona. Okwamanje akula trust kulo hulumende okamnangagwa ngoba nanku once again i-credibility yama-elections iyakhwesinwa ngabantu ababelieve ukuthi uwinile ngempela.
Bakhona abathi ingqubela phambili ingeza kuphela kungaba lokubambisana iqhaza kube lo hulumende olabantu abavela kumabandla athiyeneyo ezombusazwe hatshi kwelezanu-PF kuphela. Kodwa umnangagwa uthi cha akusoze kwenzeke lokho, ungathini ngalokho?
Ya well kule mibono ehlukeneyo ngayo le ndaba le okhuluma ngayo, but okokuqala ma abantu kushiwa ekhethweni kudingakala ukuthi abantu bavotele onguyena abafisa ukuthi akhokhele ilizwe. So la ma-GNU sike sayibona ngo-2009 to 2013 well bakhona abangathi iyathuthukisa umnotho ngoba utshintsho lwabonakala soon after i-GNU yakhona, but akuzange kulast isikhathi eside ngoba the moment sisiya kuma-election ngo-2013 i-GNU liyana ilizwe labuye la back ngoba iZANU iyathatha i-majority and iZANU ngowayo vele asiboni ukuthi lalo ulwazi lokubusa olungaletha umnotho eZimbabwe. Kumele nje ba-accept ukubana sebehluleka for isikhathi eside bayekele abanye abantu ba-take over ukuze umnotho uphenduke eZimbabwe.